Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 uKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwesiphathamandla sikaHulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yalelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla, njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazi wekugrawundi.
Mangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi besuka bathi isikhali zakho lonkomo zingaba.
Uhlelo lweEjulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngabe ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yipha abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele Switzerland okuza kwenziwa umhlangano weWorld Economic Forum. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba uMnangagwa ugangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela akubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo. Bathi umnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba watshuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kg inhlanyelo yomumbu lokunye umele abhekane lamacala la hatshi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. Umnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abahulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, ezecorruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yiko kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu onjengominister onguye okhangelelweyo ukuthi usengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kuboshwa abantu abanjengalabo uDeputy Minister lo uDavid Karoro. Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo uDavid Karoro, yibo bona abantu abanjengabo Karoro abayiba babulala inhlelo zikahulumende. Bona upresident ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyi, kodwa ngamasela.
Umnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elubusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident uthi Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokho kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu kakusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uKumbirayi Kangai esese nguminister we-lands and agriculture watshontsha umumbu owawungowemali eyayisedlula 228 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengominister of energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetroli kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Wacubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu, kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi i-factional fights. Angithembi ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kusho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webela abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphi bail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abahulumende abatshontsha okutshiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu, lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abakuhulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla ukubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangele. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kwinhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba, zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Wasethiswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamajuma isithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegcwane le-COVID-19.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayiholayo le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokwenza ukuthi ukuphila kube nzima. Abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu konke sokuyenzwa yikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Lixon Chuma ohlala eNyathi esabelweni semathebeleleni North.
Nje sihlabisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi, bembona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbe nesiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlali sako Zimbabwe, ichukela, impuphu, konke okufunakalayo ama basic awathi ikhona yokho kuthiwa ama basic commodities sokubhula.
Lokho kusekelwe ngukosazana Peter Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka impuphu isinkwa lokunye.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokulalo kya ichukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga. Kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla.
Okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Danford Mtashu uthi udubo oluselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine leli Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, iphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima, ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ungcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa yikuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo, hatshi izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izolo Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu eMelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yeswinka namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebiza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele 27 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Kwezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubutho leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Mazibisa ngesikhathi sempi.
Ingubo ezihlabele ziyala kathi thindane enyawuqala lana yakwenza uhamba lana ukuthi wamana mama
iti amaina baba Musa ndichemele
yei
kene ndafa iwondo ndimi ndakazita Musa ndichemele kene ndafa iwondo.
Hey, Mazibisa.
Eh, sitese sikhona ngale sesibona sesithi kwatuwa mkavu kotshela bazali baba. Oh. Aye, tshela bazali thina siyeza. Siyeza sithwele eZimbabwe ekhanda. Oh. Aye. Zimba ekhanda.
Yingoma lezihlabelele.
Yeah, hoy. Oh. Oh. Hey, korela. Hey. Hey, hey, commando. Hey, hey.
Come, guerrilla. Hey, hey, commando. Hey, hey. Mwa uli tushabela la pombo uwe.
That's visa. Hey, kukwana wae kokel. Tina silande le mufa kupele.
Itono pezu.
Hey, ate mkavuko. Tena basale kaya wu. Ah, yeah. Tena basale. Tina siyeza. Siyeza. Tole Zimbabwe kanda wu. Aye, jela bazali tina siyesa.
Mdala wambona wena kwa nguo.
Kakulu.
Hey.
Kakulu.
Yabu ilizwe, wonga buwena usokutua sisifaye.
Nansi St. Paul.
Kusota liena.
Kusuka St. Paul, kwa sokutua zaidi oshanganiswa labanyi. Sasuka St. Paul, ngaya eblawayo, ngangena eLuelin, ngaphume eLuelin.
Woba lesotsha?
Eh, ngaphume eLuelin ngangena eBread Barrack, ngaphume eBread Barrack, ngayongena eNkayi, sendisotsha, ngaphume eNkayi, ngayongena eKezi, ngaphume eKezi, ngaya eNyanzura, yikho lapha engawuphumela khona.
wadimobilizwa.
Ngadimobilizwa kona lapho inyanga.
Manje lapha isikhathi ku-ground usesochini wena.
Isikhathi se-ground kungaze seka, kade seka la.
Woso kichiwe.
Isikhathi se-ground babuya bazombamba plum tree.
Ethu.
Sithi siyohola idimob. Kati bona basekhila abana babe mbaba isibamba. Sabathe sibambile lapha. Sathatha sofakwa emangwe. Emangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi besuka bathi isikhali zakho lo nkomo zingaba.
Bibuza wena.
Ngathi isikhali mina sasarenda. Bathi ulamanga. Umunye wami lo lalo kwakule ring la kule ring la. Amazwane la ayithu kule ring la. Kwakule ntambo kule kunye ungathi imthina lo thungayo lokho. Mabethi bethi
babe kufaka kulo
ehe mabethi ugetsi uyabona kukhanya inkanyezi ezi blue lezo kuzeni mina ngathola sengimazi kuphela uthuvise luphume ayineka ubhothi uthuveli eliqindileyo uyazwa seligeleza kuphela la
ngobuhlungu
ngobuhlungu lo wesifile kwathi kusuka lapho nginjalo orenkade ngingafambisana ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu ma ngithi anyikinya sontwala abantu sebefile ngathi ngithi ngathathwala abantu sebefile mina ha lapha sekuyi-problem lekazi la futhi embayimbayimbayimbay ngabona kubuya omunye ongipholisa nomfazi bathi lalekhi uvukile ngathi sibuyela babe ngithatha ngiyojintshwa ngiyofakwa kwenye indawo yiko lapha engahlala khona kanti sihlala khona lapho nje basiplanela ngoba bona babethi bafuna amagorilla imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini leli sinaro bridge lelela incane leba kuthiwa siyobulawa ora kanje siyobulawela ngapha
ora silifake imota zilihamba
yeah.
Ukuthi wena uhlekile ukufa lapha somele fela le ekhezi
yikho lapha safika sabanjwa amapholisa ebridge ndlalala basiphendusa bayisibuyisela futhi ngaphi
lahamba imota kabani lapha yamasosha
ezamasosha
bayasiphendukisa
basiphendukisa sayikhesi yikho lapha sagadwa ngamapholisa right through sathi suka khona lapha sesibuyisela emakhaya amapholisa bemeka sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eyakosibani ibhasi idumile bahambe
amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa
ye
kuthi lo maphosa nangazangabe khona ngawo ukho
hayi ngabe ngangisi angabe sangafa kudala ngabe sangafa kudala
usuvele uziphelile ukuthi vele asenze yawo laliba ngayo imoto le ikona
inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
kanje uthatha ngapi
lapho kade sithungela ngeplastic kamasipara lamnyama la lala uplastic kamanyama
uthatha ngapi intwala lapha elivele lokona
akula ngubo akwasange sembathe ingubo lapha
wawungayimbathi
lapha 9 months
siyabonga kakhulu ke ezwathisa sibanda ubexoxa lomnumzana Langato Khuphe owalwa impi yenkululeko. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangena kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwale Denmark okuthiwa zabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kwele Nigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kwinhlanganiso ye-European Union. Lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakubonisana ngelizwe esilithola encwadini ezakha njalo. Sizabala ke izakha isahluko sokuqala. Sizaqala kuverse 10. Sizakuma lapho esiyakuma khona. Kufundeka kanje. Ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi, uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ongenacala, sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini. Yonke impahla eyigugu siyakuyifumana, gcwalise izindlu zethu ngempango. Verse 14. Yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke. Ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile. Abantu sebalahla unembeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazi bafanelanga. IBhayibheli lapho esibale khona lithi, ndodana yami, uma izoni zikuyenga ungavumi. Nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami, yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani, kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu, kimi yibo engithi izoni, yibo abaphambanisa inhlalakahle yabantwana. Nxanti abantwana ka ngitsho laba abantwana be-Sunday school, abantwana be-primary, ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi. Izoni nxa zisiyenga singavumi. Sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni. Zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele, ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni. Umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa ilanga litshisa aze abanjelwe isambuleni nabanye, kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni. Engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu ukuba bamlandele ebubini bakhe. Ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le. Ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni, wena ndodana uzakuthola okuningi ube yingxenye yabo. Inkohlakalo yiyo ekhona. Abantu bathengisa imiphefumulo yabo ngokwamukela izipho, ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda. Babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi, silandeleni, nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula, siyakuthatha ngodlame. Umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda kumbe linina elikhanya lisutha, hamba emota enhle, abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu, babe sebesithi buya ke lawe sizakuqathela lawe kancinyane. Bantu benkosi, singavumi uyengwa izoni, singabi ngothathekile, singathandi inotho engcolileyo, singathandi ukudla okungcolileyo. Yebo singakudla ngoba sithi silambile, kodwa lokho okunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni.
Asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo, sicela umzali othando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Zabatha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolitini emhlabeni wonke ejikelele.
Ye, unjani Ndlela?
Hayi, ngiphilile. Uphila njani lawe?
Hayi, siphile mfowethu. So ke akusitshele lapha, siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link, kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni. ezokufunda kuma university.
Li akukhulume ngakho sibili ujule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani. Umuntu nxa ifuna ukuba nazi kumele ahambe njani.
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu ethi edinga indawo siyathola ukuba nokuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathola ukubantu bathola ubunzima bokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza okuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama university afunani siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngapi ezifundweni zakhe njalo imali abalayo inganani njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipha abayifunayo kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapha ayafunda khona abe khululekile njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa ukuqalisa vele umuntu umbamba njalo ukuthi ugcina ukukhuluma lapho libagola njalo lapho ukuthi sikhulumisane.
Sile website esengathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapha thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi lathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanele akwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphe lezo mali bese simenzela konke ukuthi ayeneliswe ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekileyo uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapha abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uza kwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Sizokuthiwa ke i-eduling siyanceda abantu abaningi kakhulu baningi kanganani
umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile ngoba asikho kuphela eZimbabwe la siseSouth Africa siseBotswana siseSwatini siseZambia leMozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni ngoba into esiyabe siyikhangele ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola abantu lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibekhona labantwana zofanele bephenduke ekhaya o lapha efika ehlale khona athola abantu impilo angayijayelanga le bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehluleke ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela.
Yes, siyabalandelela thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu edinga lakho lalokhuya ngeyinye imali eyabe sihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye asithi na umntana uMadube lamhlanje ukhangele khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 o uyenelisa ukuthi angibhalele ku email edulink@zimbabwe@outlook.com konke lokhu sikwe ngamabala amancane o angene ku website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabajabe sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi behlanganiso ye-International Education Link. Yawuhlelo lethu luma lapha. Oliver Lisayo emoyeni ngokipstove. Lilale.
Lilale. Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.